Siyabonga Kips Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 16 Ntulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulandela ukuphumelela kumkhankaso wokubuthelela imali yokususa ababotshwe ekutshengiseleni ngebail, sokulomcabango wokusungula isikhwama sokuphathisa abayabe bebotshiwe.
Abantu esibenelisa ukuthi sibakhiphe, abanye abantu babebhadala directly khona ngale koti behamba besiyabathatha. So thina ngesikhathi siyabhadala ipeyi semelise ukuthi sikhiphe abantu abayi-18.
Ukukhetha abasekeli ababili khona kuvele kulomunye okhona okwenziwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai sekudale inkulumo.
La abantu besiya kuma-elections bayathethisana ngoba kuya kuba ngoyisikhundla bayefuna ukumunya ivele likamama.
Kambe kozwalwa nkomoni kusasa emidlalweni ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulandela ukuphumelela kumkhankaso wokubuthelela imali yokususa ababotshwe ekutshengiseleni kwangeviki edluleyo ejele ngemali yebail, sokulomcabango wokusungula isikhwama sokuphathisa abayabe bebotshiwe. Bekulabantu abafika phose 100 ababotshwe ekutshengiseleni lokhu, iningi labo kungabavela elokitshini leMakhokhoba ababotshiweyo baphiwa ibail kodwa bengelamali. Ekutshengiseleni lokhu kwafa umntwana oyedwa owahitshwa intuthu ye-tear gas eyaphoselwa endlini. Ababotshwayo laba baphume ngolwesihlanu ejele leKami, abanye babo balamanxeba okutshaywa lokulunywa izinja zamapholisa. Sixoxe lomunye wabaphathisa ababotshwayo laba ngemali ye-bail, umnumzana Zenzele Ndebele.
So we initially we needed imali engange 4,300 ukuthi sikhiphe abantu abasejeni laba, but kuthe ukuvuka kwayizolo omunye umuntu wayesehambe ekhodi wabhatala directly for abantu abayi-28. So by the time kusatshaya 1 o'clock imali kade idingakala ukuthi sikhiphe abantu abasele ibisikwanile. Sithole nje uncedo oluvela ebantwini bonke, mina abanye abase-America, eZimbabwe, London, South Africa, ngathi the world over people contributed with the smallest amounts that they can they could send is from as little as a dollar until imali yakhona yakwana. Ntamama ke sihambile kami prison sabathatha abantu labakade bebedinga uncedo lwe-bail.
Bebebangaki abantu eligcine libaphathisa njalo lisebenzise malini?
Abantu esibenelisa ukuthi sibakhiphe, abanye abantu babebhadala directly khona ngale koti behamba besiyabathatha. So thina ngesikhathi siyabhadala ipeyi semelise ukuthi sikhiphe abantu abayi-18. So that was about 18, imali yakhona bekwi-18, abantu abayi-18 at $80 each. Sayinkisa ngibona ukuthi sibadingele i-transport ukuthi besuke ekami khona ngale bebuye-ke emakhokhoba lapho abaningi bakhona bebehlale emakhokhoba lemzilikazi.
Sizwa kuthiwa ikhona enye imali eseleyo njalo likhangelele ukuphathisa abanye njalo.
Yeah, kule mali eseleyo engange 600 kumali le kade siyibuthelele. So sesikhayele ukuthi singaphathisa abanye abantu. Besikhuluma labantu beHarare ukuthi sibone ukuthi akula yini abantu beHarare khona ngale abadinga uncedo. Siyakwazi ukuthi bakhona abase-Bay Bridge njalo ababotshwayo abancishwa i-bail. Kungenzakala ukuthi lapho abayithola khona i-bail abanye bakhona beyiswele imali yona leyo. Imali ekhangelele ukuthi incede, mhlawumbe ngamele ngicacise ukuthi imali le izanceda abantu ababotshwe ngesikhathi sama stairway lesa sokuthi ukuthi iyancedisa la ngobani nje lo tshontshileyo. Cha,
manje isikhwama sona lesi esiphathisayo sizaqhubeka sikhona yini abantu belokhu bephathisa befaka imali kumbe akusela muntu ophathisa okwakade?
esifuna ukwenza lapha ukuthi kube le trust account imali esikhwama esizavulwa sihlale emaloyeni esizaphathisa abantu ngoba sikhayele ukuthi ngendlela umumo welizwe ohamba ngawo baningi abantu abazabotshwa baningi ama stairway lama demonstrations lazenzakala abantu bedinga incwadi okunye sikubonile ebantwini esibathethe kame lapha ukuthi iningi lakhona belichaye kakhulu livuvukile abanye belinywe izinja ngabantu abadinga i-medical assistance konke kona lapho
lo-ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ongomunye wabaphathise abakade bevalele ejele ngemali ye-bail ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukukhetha abasekeli ababili khona kuvele kulomunye okwenziwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai sekudale inkulumo. Enye inkokheli yaleli bandla ibikwa ingavumelani lenyathelo leli. Sixoxe lesinye isiphathamandla sebandla umnumzana Peter Moyo saqala ngokumbuza ukuthi njengoba unobhala jikelele webandla leli umnumzana Douglas Monzora wanqoba umnumzana Nelson Jamisa kukhetho lokudinga unobhala jikelele bazasebenza njani ababili laba ngoba owanqotshwayo usenguye umkhulu kulalowo wanqobileyo umnumzana Monzora.
Kanti bevele besebenza konke nxa abantu besiya kuma-elections bayathethisana ngoba kuya kuba ngoyisikhundla befuna ukumunya ivele likamama kodwa sokuphelile kolokho kade besebenza konke ebusuku lasemini bayihamba bonke bayadla bonke bayanada bonke kwaphela lokhu yana ngesikhathi se-congress kathesi sokungobunye ukutsha osokubuyile bayasebenza konke ebusuku lasemini okokuya kufana nokwenza u-vice president kuzayenzwa kuyafana nokwenza ukuthi ekuphendela nayo kuzayenzwa
sona isisekelo sombuso webandla asilazo izikhundla lezi manje alibone na ungani kuyabasiyephuliwe isekelo sombuso
akula isekelo kuyephuliwe konapho ngoba konke sina sikunike emandleni kucongress sikunike emandleni kapresident wethu ukuthi yenza lokhu konke akwenzeleyo kufanele akula ivini isekelo sombuso esiphanjanisiwe.
Lo-ke umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le-MTCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Omunye wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship unkosazana Faith and Love uthi kuningi asekufundile ngobukhokheli obuqotho aza kusebenzisa emsebenzini wakhe nxa esephenduke eZimbabwe. UFaith uqhuba izifundo zobukhokheli e-University of Illinois. Uhlelo lolu lufika emaphethelweni ekupheleni kwalinyanga lapho abasakhulayo abalikhulu abavela emazweni atshiyeneyo ezwekazi le-Africa abazahlangana khona lo mongameli Barack Obama eWashington DC. Asizweni uFaith Ndlovu exoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Uhlelo lweMandela Washington Fellowship luhamba kahle, luyafundisa kakhulu, luyavula amehlo kakhulu ngoba sesizwisisa kangcono i-America ukuthi ama-systems ayo ami kanjani. But ekhona i-America kuphela, sengizwisisa ngcono even le-Africa ngokwayo ngoba lapha e-institution engikho khona kulabanye futhi abavela kwamanye amazwe atshiyeneyo awe-Africa. So sokungcedisile ukuthi ngizwisise i-America kakhulu ama-systems ayo but ngizwisise futhi le-Africa.
Kuyini okumqoka ongathi sokuthola lile kulolu hlelo?
Esengubonile kulolu hlelo ukuthi abantu abathelizindaba abe-America bayenelisa ukuthi bayenze imisebenzi yabo bengayisabi ukubotshwa, bengayisabi ukwethuselwa, and lalapho bedinga i-information yokuthi bancedise ukuthi bayenze imisebenzi yabo bayenelisa ukuthi bayithole leyi information benganqandelwanga and ngesikhathi. And ngiyakholwa ukuthi lokhu kuyabancedisa ukuthi bayenze umsebenzi wabo ngobunono, bayenze umsebenzi wabo ngendlela okumele bayenze ngawo bengelakwesaba.
Nxa usubuyela ekhaya, kuyini osukutholile obona ngani ungafika ukusebenzisa emsebenzini wakho?
Esengiwubonile ukuthi nxa abantu athela izindaba bezimisele ukuthi bayenze imisebenzi yabo ngendlela okumele bayenze ngayo esingathi i-professionalism, uhulumende layo ezimisele ukuthi ayenze i-environment encedisa abantu athela izindaba ukuthi bayenze umsebenzi wabo kuhle, ngiyabona ukuthi lokho kuyancedisa ukuthi abantu athela izindaba bayenze esingathi ngesilungu i-self-regulation. And kuyaqinisa futhi i-belief yami ukuthi i-government kumele iphangise bafunisise ukulungisiswa kwemithetho ukuthi ihambelane ne-constitution ukwenzela ukuthi izizalwane zeZimbabwe labentatheli izindaba zeZimbabwe bakwanise ukuthi bakhulise amalungelo akusisekelo sombuso wezwe.
Alo-ke ngunkosazana Faith and Love ongomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngapha kwele Melika njalo usebenzela inhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message kuWhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Umanisipala weHarare ukhuthaza abafelokazi labesifazane ukuba basebenzise ithuba likamanisipala eselinikeze izitanda ngokulingeneyo i-50-50 phakathi kwabesilisa labesifazane ngoba seliqonga inani labesifazane ababuya bekhala emahofisini belahlekelwe impahla efana lendlu lezimota kulandela ukufelwa ngobomkabo. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuphume embuthwaneni we-World Widows Day ewenzelwe eHarare ngempelansoto lapho inhlanganiso ye-York ijaye ukhwelo ibiza abafelokazi ukuba bezocebisana ngamalungelo abo. Abafelokazi abaningi benelise ukwenqabela ukwesaba kwabo banikeza imibono yabo etshiyeneyo. Unkosazana Linda Musalila uthi wafelwa ngumkake ngemva kokugula okwesikhathi eside basebenzisa le mali eningi kakhulu ukuba elatshwe.
Hey, no, they can't meet up another. This time I haven't paid school fees for my children. Because my actual hippo. I never said that I got to school bus.
Nikuluma lani kanje angikabhadali imali yeschool fees ngoba imali ngokwayo angilayo.
Unkosikazi Manyawu ongumfelokazi ophila lobugoga yena uthi impilo inzima kanje kubafelokazi bonke abagcina bekhathele bemelele impensheni leNASA nxa bengaba lenhlanhla yokuyithola ethi ngoba njengaye udubo olunje luba ngoluphethwe kabili.
Shirikads yakamirira mapensions iri kunzwa sei.
Unkosikazi Helen Mhlanga uthi abafelokazi balodubo njalo lokukhangelelwa phansi bebizwa ngamagama, abanye bebathi ngabathakathi ababulala amadoda abo, abanye bethi izifebe. Uthi kudingakala usizo ukuba bengathathelwa izindlu, imali, lezimota, lenye impahla.
Shirikazi is someone who is overloaded. Ndinoti ivo baba.
Umfelokazi ngumuntu olobunzima obumangalisayo kakhulu. Yimi ngedwa esengimele ngitholise abantwana ukudla bona bephonga ubhoda ngendawo.
Osaphethe isikhundla sikameya wedolobha leHarare umnumzana Chris Mbanga uthi amahofisi akhe ahlala esamukela izikhalazo nsuku zonke zabafelokazi ababhekana lenkinga zokuthathelwa izindlu ngemva kokufelwa. Ethi sexwayisa abesifazane labafelokazi ukuba besebenzise iziqondiso zedolobha leHarare lekhansili yakhe ezikhona ezingehlisa izehlakalo ezinje.
Papolisi yedu ye-housing yeZimba.
Umthetho wethu wokunikezwa kwezindlu sikuthaza ukuba ubaba angathola istendi yakhe abuye bebhalise bonke lonkosikazi wakhe njengendlela yokuqeda induko zonke lezi kwela kusasa.
Uthi iningi labafelokazi abanje liqina lihlaselwa imikhuhlane ehlanganisela isizungu, ukujulelwa ingqondo, imikhuhlane yengqondo, o-blood pressure leminye. Yena uthi bafundisa abafelokazi indlela zokusungula lokuqala amabhizimusi amancane anjengokuthengisa ngoba iningi labo litholakala lithengisa emikambo yemadolobheni njengendlela yokuziphilisa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula ubumzima obubhekane labesifazana ngesikhathi iningi labantu lithengisela. Lisola uhulumende ngokubhidlika komnotho welizwe. Lokunye okuchiyeneyo. Sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise, iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ya, njengemihla yonke siyananzela ukuthi wona nxa kulokudubeka elizweni thina abesifazana kakhulukazi. Siyananzela khona ukuthi sikhuluma ngakho kathesi ukuthi wena uphithizela omama abaningi abahambayo besiyawoza bezophithizela lezaba. Omama abaningi abasezindlini abalindele ukuthi abantu abo basegoli abathumezele. Siyakhangela i-Textile Instrument Sikolo unqabela ukuthi sithole siswele ukuthi ukudla okuvela phandle kwelizwe kungene elizweni. Kwakuthingananzelela vele kumele ezinemiphilakho nxa bengasisaphilanga ukuthi sihambe sethenisa siyewoza khonalingela ezimbuli labangele silabomthetho silabofowethu khona ngala abathumezelayo kumbe abanye bethu yasebenza sikwenze abantu abangaphi emakhaya. So isinqumo se-Textile Instrument 54 leso senqabela ukudingwa kwezinto ngaphandle kwelizweni esingamsihlukumezela abantu kubona kunokuphithizela kakhulu. Singananzele besbit ukuthi abantu baqhalisa ngani baqhatha kho kuya lokudla kwabo bake kuthi isiphathile umthetho senqabela ukuthi undenize. Kona khona ngele nxa umuntu esiyakuda esiyawuda ngenekuthi ngiyiboleke imali ngayo boleke imali ngiyabhadala after 2 weeks sentence. Kodwa mase ngibonikele imali sengithathelwa leyo kuzindini hhayi sekuyohamba. Okunye ngingabe ngingabolekanga imali njengoba kuthi ukuthi imali yami le ngifuna ukuthi ngibhadale ngayo irenti ngifuna ngibhadale i-fees ngithenga ukuze endlini. Mase ngiyithathelwa kubone ukuthi bahlawaba lesi gwampu ingane ebayigqithi ukuthi wena abantu bahlaba bathukuthela khonapha bahlaba basebenzisa ulaka nabo nokubhadala batshengisela ungazifeli khonapha khonapha.
Abesifazana bafuna ukutshaya imbiza ezitaladini betshengisa ukuthi azila lutho akukho kokudla. Lani lingabe liyingxenye yalokho kutshengisela?
Lokho ngikubone kuma-inthanethi indingekoza siphatheki andabo asange sisinqe sokukho so andingisiyaphatheka ngoba sibone ngakubona kuma-inthanethi kwa-social media bexoxisana ngakho ukuthi nxa betshaya izimbiza yebo imbiza ziyalutho.
Lina njengabantu abayande ukutshengisela lisola okwenzakalayo kukhona yini okunye belikuqoqile?
Kufanele nenhlanganiso yeWoza thina sikwenzayo ukuthi sikhangele lokuthi wona sibe sikhangele ungakhangela i-news that sikhi phezulu siwoza moya ikhuluma kakhulu kanye nokuthi wona abantu bahle baphathika kusela sele zasele izindlu kodwa kunanzele ebuwongo emakhokhoba labo zindawo ama-polls ayithe tena abantu ngama-tickets abantu azizindlu ongangothi kunjani esikhuluma ngalo sikusela kakhulu kanye nama-polls ayiphuma amapholisa ayenza ukudlakela kuyokuthi akhuluma ngamapholisa ayenze ukudlakela lokuthi abantu bebevele besolani ukuthi abasizisebenzisa sebezaholi nabula mali ziningi into kodwa nakhuluma nge-platform i-platform abakhuluma ngayo lapha siyabenenzela ukuthi wena bakhuluma ngokuthi ngeke abantu bezimbabwe bathunywe ngomunye uhulumende sibone bekhuluma ne-France bekhuluma ne-America bakhuluma langabaya lokali abafakelizwe abangababenzi kodwa isiqiniso esikhona ukuthi i-platform uhulumende ukhuluma ngayo ngeke ngasikuhlaziya sichazela kakhulu ke ngalokhu yebo i-platform ikhona i-platform leyo idalwe nguhulumende ngokwakhe ukufakwa kwakhe amapholisa uthila abapholisa basemgwaqweni ukuthi athikilize abantu abahamba ngezimota abafune izimali izimba enye i-platform ekukhuluma ngayo khona yiba abathuka angithi umuntu engena eboda ingakwazi ukuthi ulo mthetho opasiweyo.
Sibongile imali apha ingxoxo yethu. Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza.
Siyabonga sithandekile. Okwezemidlalo ke sikhangele imidlalo yenkezo yePremier Soccer League ezadlalwa kusasa endaweni ezijeneyo zelizwe. IHighlanders izadlala leCapes United eBarber Fields kuthi iDynamos yona izanqekelana leZPC Kariba enkundleni yeRufaro. IBorder Strikers izadlala leHowmine enkundleni yeDulibazimu kuthi iFC Platinum izadibana leBulawayo City enkundleni yeMandaba. Ijapungu ile Mtare City Rovers eAscot. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama nguChris Gande Lilali.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.